abaku VOA indebele
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 kwenkwezi 2020 ngupresident Jeremiah. Yendabeni zethu lamhlanje.
Inani leli liqanse kakhulu. Kodwa ke singathi siyakhangela nxa bebika bona ababikayo labo. Bathathu kwabantu laba abangamashumi ayisikhombisa lesithupha. Ngoyedwa kuphela otholele ligciwane ephakathi kwelizwe.
Ngemva kokuqonga kwenani labatholakale bele coronavirus izolo lisiya kwaba likhulu lamashumi amathathu lambili 132, ingcwethi ezicubungula ezombusazwe eZimbabwe zithi kumele uhulumende aqinise imizamo yakhe yokwethula imibiko eqotho ngalolu daba.
Khonapho esibhedlela sempilo isiye abantu abane batholakala ukuthi balayo umkhuhlane we-coronavirus. Sesithethe amacebo okuthi bancediswe abantu lokuvikela abanye ukuthi bengaze bazuze umkhuhlane lo.
Kulesigulane esitholakale silomkhuhlane we-COVID-19 esibhedlela sempilo kobulawayo izolo. Osokwethu se abongi abasebenza kulesi sibhedlela. Abalobi bengwalo bahlaba omkhulu umkhosi besithi umkhuhlane we-coronavirus usuba phambanisele umsebenzi lenhlelo zabo akade bezihlelile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 eselifike kwaba likhulu lamashumi amathathu lambili 132 likhuphulwe ngabantu abavele emazweni angomakhelwane abakade begcinwe ku-quarantine kusahlolisiswa ukubana bangaba belalo na. Lokhu kutsho ukuba abagula lomkhuhlane okwamanje balikhulu lantathu 103 ngoba kusinje abangamashumi amabili lanhlanu 25 ngwafa abane. Asebehloliwe ukubana bale-COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi phosi amane 38,656. Abekolitshini le-John Hopkins University kwele Melika babika ukubana emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezidlula ezinhlanu lengxenye 5,722,859. Kuthi asebebuleyiwe yileli gciwane sebezinkulungwane ezidlula ezingamakhulu amathathu lengxenye 356,279. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezidlula ezimbili 2,523,008. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyanwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezidlula ezilikhulu 124,482. Labulala inkulungwane ezidlula ezintathu lengxenye 3,696. Kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula amahlanu 51,095. Kulandela ukunqonga kwenani labantu abatholakale belegciwane le-coronavirus izolo lisuka kumashumi amahlanu lasithupha lisiya kwaba likhulu lamashumi amathathu lambili 132, ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kumele uhulumende aqinise imizamo yokwethula imibiko eqotho ngalolu daba ukuze kwenqabelwe ukumemetheka kwaleli gciwane. Uhulumende yena uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 ikakhulu ngokuhlola labo abavela kwamanye amazwe. Ukuze sizwe okuningi ngalo mbono, uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe loMnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba ngumeya wedolobho leGwanda.
Inani leli njengoba usitsho labantu asebebanjwe lomkhuhlane liqanse kakhulu. Khona owayizolo sisizwa inombolo lezo ezintsha ezokuthi sekulabantu abangaka asebesedlula ikhulu lamashumi amathathu asebebanjwe lomkhuhlane liqase kakhulu. kodwa ke singathi siyakhangela nxa bebika bona ababika labo baphathwa abantu laba abangamashumi ayisikhombisa lesithupha 76 ngoyedwa kuphela otholele ligciwane ephakathi kwelizwe laba abanye abangamashumi ama ayisikhombisa lanhlanu ngabantu abaphenduka bevela South Africa kumbe Botswana.
Kodwa ungathi uhulumende uluphatha njani udaba lolu olegciwane le-coronavirus? Amanani lawa engabe emqotho yini kumbe kukhona okunye esingabe sikukhotha?
Leqinisweni uhulumende kungakhathalekile ukuthi ukhulumani ekuseni emini ntambama ebusuku. Kangiboni ukuthi udaba lolu lubanjwa ngendlela eyiyo sibili. Ngobana siyabona ugijimisa laba abavela ngaphandle kwelizwe ekubahloleni lapha ongena khona emngceleni yelizwe ngibela se emagcekeni endiza lezi ezivela ngaphandle phakathi kwelizwe lapha kuyasilela kanjani ukuhlolwa kwabantu mina ngibone umuntu wokuqala namhla othi yena wahlolwa ehlolelwa leli igciwane lakho ehloliswa ngumsebenzi emele asukela abasebenza khona esiya lapho kwakula umngakhe labantwana khona kodwa ke ngaphandle kwalowo laye owayehloliswa yikuthi kumele aye kwendaba angikezwa lo muntu oyedwa ohlolwayo leli gciwane engimaziyo angitsho lokho kwezitolo ukuthi abantu bathathe ukukhudumala komzimba womuntu i-body temperature asikokuhlolwa lokho sithi ukuhlolwa sibili khona lokho kumele kwenziwe kumuntu kuwonke wonke ngobana bathi gciwane liphela ngalibonakali lanxa umuntu eyabe uphilile liyabe likhona kuye uhulumende kumele ukuthi akhankase kakhulu afundise abantu abahloli abatheste kuvula indawo eziningi abantu bayehlolwa ngobuningi babo bengabhadalanga lutho ngobana le mali kabalayo uhulumende ulakwenza ulafaka abantu engozini yaleli gciwane ngobana lalokhu akuthembisa abantu ukuthi uzabakhangela izinto ezinjengokudla besezindlini zabo ukwenzela bangahambi-hambi ukuthi kungathelelwana leli gciwane kasikuboni kusenzakala uhulumende hhayi uyaphaphalaza kakhulu uzaqedisa abantu ngomkhuhlane lo yebo angahambe sethusele esithi abantu bazabotha bazathinitini asho ndaba yokuthuselana le indaba yokufundisana lokwenza abantu bakwazi ukuthi igcikwane leli kasilo aliqondanga hulumende liqonde bona baphiwe imfundiso eqondileyo layo uhulumende afake isandla sakhe ke njengoba ngisitsho ukuthi ke amise aqoboshe ukuhamba-hamba kwabantu bedinga lokhu abangelakho ezindlini zabo uhulumende lapha ngibona ngathi uzafaka isizwe sonke ebunzimeni obumangalisayo ngokungenzi lokhu kumele kwenziwe
lo ngumnumzana Thandeko Zindi Mkandla owake waba ngumeya weGwanda limuze lapho exoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 uZulu wezansi yemandebeleni wethukile ngokuqonga kwenani lalabo abatholakale belegciwane le-coronavirus abavelela kwele-South Africa abavalelwe e-Beitbridge ku-quarantine lokhu kuza ngesikhathi kulembiko ethi iningi lichapha umngcele okungekho emthethweni kukanti abanye bayabaleka lapho abagcine khona okulakho kumemethekisa leli gciwane u-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
abogatsha lwezempilakahle bathi sebelitshumi lasithupha asebetholakale belegciwane le-coronavirus kuthi abathathu babo izizalwane zakwele Malawi ezabanjwa zichapha umngcele okungekho emthethweni abalitshumi lantathu izizalwane zeZimbabwe ezizikhethele ukuza ekhaya zisuka kwele South Africa ezisagcine e-Beitbridge laloba laba bengene elizweni okusemthethweni baningi abantu ngubalayo kulomngcele besiyadinga impahla kwele Messina okulakho ukudala ukumemetheka kwaleli gciwane umnye wedolobho le-Beitbridge uMnumzana Morgan Ncube uthi sebebhalele kuhulumende becela ukuba kuvunyelwe ihlekana labantu kuyadinga impahla phetheya ukuze inani lalabo abachapha okungekho emthethweni liyehle
ngibhale incwadi kuhulumende sicela ukuthi kube lenani labantu abazavunyelwa ngeviki ukuthi bachaphe bayothenga okusemthethweni ukwenzela ukuthi bahlolwe ekuphendukeni kwabo. Ngaleyo ndlela singanciphisa inani labantu abachapa ongekho emthethweni befaka impilo zabantu wonke engozini.
Kwathi kwethu sabaningi ababaliswa uNomzana Ndaniso Mpande oyisakhamuzi eGwanda, imbiko eveza ukuba abanye balaba abagcinwe eBedbridge abangamathumi phosa amathathu babalekile kulezi ndawo bengakahlolwa.
Esikucelayo kuhulumende ukuthi nxa nga befikile bagcinwa lapho abagcinwa khona, akube le security eqinileyo ezayenza ukuthi konkona bengaze bafohla. Uhulumende kabasekele bese bekuzene izindaba bengaze bahlangana lomphakathi.
Unkosazana Lungile Masuku esinenzalo esakhamuzi eGwanda uthi abomthetho abamukela imali yokufumbathiswa komfula uLimpopo ukuze uZulu adlule bazadala ukumemetheka waleli gciwane emhlubulweni ezansi emaNdebeleni.
Inkinga esilayo lapha eZimbabwe ngamapholisa ethu lamasotsha ayibo avumela ubugwelegwele obunjalo. Bona okwabo abawugijimisayo yimali ukuthi umkhuhlane uzamemetheka abakudingi, but okusalayo ukuthi thina njengemathepeleni South sokunzima kithi ngoba sizaphela ngobuningi.
Umqondisi wezempilakahle ezansi emaNdebeleni uNkosazana Rudolph Kotsore uthi izakhamizi eBedbridge zilomlando wokubikela bomthetho ngalabo abangena elizweni okungekho emthethweni ukuze zingahlaselwa yileli gciwane. Kuze njalo umasipala wedolobho leGwanda sekwayiswe labo abathengisela ezindlini ukuba bamele umkhuba ngoba kulukwephula umthetho ofakwe nguhulumende wokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Iningi ebelithengisela emsikeni edilizwe nguhulumende bese lithengisela ezindlini njengendlela yokuziphilisa. Umasipala uthi uzaqala ukubhoda ngezindlu ezisebenzelana lamapholisa njalo labo abazatholakala bethengisa bazawukhomba umuzi lotshwala. UMnumzana Patriotic Ndlovu ngomunye walabo abaphila ngokuthengisa uthi kazi ukuthi sezaphila njani.
Mina ngimadolo nzima engubonayo ngokhulumende lo, ngibona umuntu ungakwazi unakekela abantu bakhe. Ukuthi nxa isimo sinje soyinyanga ezimbalwa noma ezimbili abantu bengasebenzi, abuyathi abantu bangathengisi, so abantu labo bayengapha etshontsha yini.
Ukuqonga kwenani lasebetholakale bele coronavirus eZimbabwe lisiya kwabalikhulu lamathumi amathathu lambili 132, iningi labo kuyilabo abavelela kwele South Africa. Sokusethu sabaningi abantu kuzadala ukuba leli gciwane limemetheke ngamandla emhlubulweni wangezansi emaNdebeleni lapho kulomngcele wamazwe omabili. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ngu-VOA Ndebele na ku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kulesigulane esitholakale silomkhuhlane we-COVID-19 esibhedlela sempilo kobulawayo izolo, osokwethu se abongi abasebenza kulesi sibhedlela abakade bephathisa lomuntu kusukisela mhla ka-18 Inkwenkwezi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abongi besibhedlela sempilo kanye labasebenza ukuthanyela bebehlolwa namhlanje kulandela esehlakalo sokutholakala kwesinye sezigulane silomkhuhlane we-COVID-19. UMnumzana Ngqabutho Ncube, omunye wezisebenzi zempilo, uthi umumo osempilo unzima ngoba iningi lingatholakala lilomkhuhlane lo.
Yebo, kambe kutholakale abantu inani labantu ababanje belomkhuhlane we-corona lihle lakhuphuka nje overnight. Lapha sizwa kuthiwa ngabantu ababuyayo bevela phandle endaweni ezinjengabo South Africa laseBotswana, kodwa nje ngabantu laba abekele belapha bakhona kulokuthi bebalethe elizweni lapha ngoba indlela okuyona ayilizwe vela lilungelanga amanani lawa.
UMnumzana umnumzana Ngqabutho Ncube ongumongi uthi inengi labo lilinde ukuthi lihlolwe ukuthi abatholanga umkhuhlane lo.
Omongi labo mongikazi la kanye labathanyelayo esibhedlela sempilo balindele ukuthi betestwe lawo bebona ukuthi balawo na umkhuhlane balawo, ngoba sikhuluma ngomuntu owangena phakathi esibhedlela bahlala emawadini okwensuku ezifana lokuthi abantu bafika ngolesihlanu, lamhlanje sikhuluma nje sesiphakathi kweviki songolesine, umuntu oseqede iviki yonke esesibhedlela elawo umkhuhlane ehlala nabantu ephila nabantu. Kuyingozi enkulu kakhulu leyo empilweni zabantu abasebenzayo lezimulini zabo, ngoba ngabantu abaphuma behamba emakhaya bephenduke njalo emsebenzini, ukuthi ukuthi umkhuhlane bawuthwala bewusa emakhaya bephenduke njalo bewubisele njalo.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mthokozi Simoyo uthi ukuqansa kwenani labagulayo kuveza ukuba uZulu usengozini.
Ya silokwesaba ukukhulu mayelana lama cases lawa. Njengomphakathi silokwesaba ngokuthi akulandawo lapho esisathola khona uncedo lokuthi sitheste inani ukuze kungamemetheki ngamanani aphezulu, ngoba masikhangela ngendlela okumemetheka ngakhona kutshengisela ukuthi ngendlela zokuthi akula atestayo abantu njalo asivikelekanga njengomphakathi.
Umqondisi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya uchasisa ngabantu abani asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 empilo.
Khonapho esibhedlela sempilo hayi isiye abantu abani batholakala ukuthi balawo umkhuhlane we-coronavirus. Sesithethe amacebo ukuthi bancediswe abantu lokuvikela abanye ukuthi bengaze bazuze umkhuhlane lo. Njengesibhedlela esikhulu khonapha kwelakithi abantu bayabuya sibili njalo sizabe silokhe kutholakala isikhathi ukuthi abanye abantu babanjwe umkhuhlane lo, ngoba akwenzi ukuthi sicothe abantu begula eminye imikhuhlane. Umuntu uyabuya egula ekhala ngokunye, sesithole ukuthi akazi layo sebanjwa umkhuhlane we-coronavirus. Okwakathesi ke hayi abantu bengayithuki kangako, sikhathaza ukuthi balandele leyo mthetho efakiweyo yokuthi bangazi bazuza umkhuhlane we-coronavirus. Ukungasondelanani kakhulu eduze bephefumulelana, njalo begqoke ama-face mask, begezele izandla.
Laloba kunjalo, abesibhedlela sempilo bakhuthaza uZulu ukuthi angesabi ukuza esibhedlela ukuzokwelatshwa ngenxa yokutholakala kwabanye abongi bele COVID-19. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Live Talk lamhlanje uhlelo asiyihluzeni bomama, siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe legciwane le-coronavirus. Kodwa likhumbule izihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengesukwini, njengoba sisebenzela sisemakhaya. Ibandla le-MDC liphakathi kokudoniselana amandla okulakho kubangela ukubana lidabuke okwesithathu. Ukudoniselana amandla okukhona kathesi kubangelwa isinqumo somthethondaba we-Supreme onquma ukubana umkhokheli okhona kwamanje umnumzana Nelson Chamisa akakhethwanga okusemthethweni. Ngokunjalo kumele kwenziwe umhlangano omkhulu owe-Congress ozakhetha umkhokheli omutsha. Kodwa abasekela uChamisa bathi sowenziwa lowo mhlangano we-Congress, uChamisa wakhethwa okusemthethweni. Kusasa idale le-High Court likhangelele ukunquma ukubana ngempela uChamisa kayisuye umkhokheli wakhethwa okusemthethweni. Ngokuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla se-MDC umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Joshua Mhambi onguye osungula lingxoxo.
Ezima ikusentatho akubonayo kodwa engizwayo emaphepheni lapha elisukusekungamafengafenga ukuthi lokhu ngiyabona ngokuthiwa esinakuthi khona between fact and legal opinion lies the truth, right? Kule mkhijo yabana kulolokho okukhulunywa mangisethanda phakathi khonapho yikho kule qiniso khona. Ilungu evukayo ukuthi kambe kule crisis kule hlupho na malukhona ihlupho lami lwayini. Omunye umbuzo ukuthi ikhona yini sibile kubangwayo esibangayo ekubalulekileyo ngamalapho kwakhathina.
Ye, nantu daba Mnumzana Ndlovu. Wena ungathini okwenzakalayo kubandla lenu le MDC? Kungakubangelwa kuyini kahle kahle? Sakhe sabona ukuqala kungani kwakulobandlululo abanye besuka besithi kungani kukhona lokho kwesishona lesindebele, abanye bathi hashi indaba ekhona ayisikho lokho ngamandla nje kuphela. Wena ukubona njani?
Mina ngibona ngani kulesandla semfene esiqhathileyo esikhathini esiningi la yiso esenza ukuthi kube lokungazwanani ebandleni. Nanxa kwesinye isikhathi kuyabe kulezinto okumele zilungisiswe, nginanzelela ukuthi-ke silibandla kumele-ke sikhuphule sibe kwizinga eliphezulu elokulungisisa ingxabano, lokhu ngesilungu okuthiwa yi-conflict resolution. Ngibona ingazathi isandla semfene lesi sisuka-ke bese singena-ke ngenxeba, njengoba kuthiwa impethu singena ngenxeba. Xa kubonakala ukuthi ukhona odanileke, kukhona ukungabambekanga ngendlela-ke, izanu-P F isuka-ke ibisingena ngenxeba-ke, ibisisondelela-ke enalowo kuyabe elokukhala okuthile, ibisimthembisa-ke izulu lomhlaba, ibesekhangela ukuthi njengokuba ngapha uhlupho bengilalo lungalungisekanga, kuthi ukuthi izanu-P F ingangincedisa. Yikho sikubona kusenzakala kathesi ukuthi izanu-P F yisuka ingenele kuhlelo-keze MDC, ibise-ke idivayida-ke ibandla selisehlukana phakathi-ke, kuyabe kulesandla sezanu-P F phakathi. Kodwa-ke njengoba ngishilo ngaphambilini, lathi silibandla kumele sifunde sibe nendlela yokulungisa ingxabano zethu zangekhaya, singadinganga umuntu wenzini. Ungabona-ke lo mkakho nxalisilwa kumele kuhlale kutizwa anti labomalume labafundisi labavangeli ukuthi uthi kukhona okungahambi kuhle. Ubungakhangela izanu-P F kukaningi beseba nengxabano zabo ezithile, kodwa-ke abakaze kube lokwehlukana-ke kumbe singathi split.
Umnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Joshua Mhambi lo Chris Gande owe-Studio 7.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku-shortwave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Abalobi bengwalo bahlaba omkhulu umkhosi eZimbabwe besithi umkhuhlane we-coronavirus usubaphambanisele umsebenzi lenhlelo abakade bezihlelile. Okubachiya besegcekeni sebengelazo indlela zokuziphilisa. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umloko lodumo uVirginia Phiri ohlela inganekwane zabantwana abavame ukwenza njengendlela yokuziphilisa uthi lokhu akusenzakali ngenxa yalo mkhuhlane.
America. Sesitshintshile konke sakufaka ngomnyaka ozayo. Kuthi Durban lapho kade siye khona e-English Academy of Southern Africa nabobhudu uProfessor Malaba lakho futhi sesicithile. E-Moscow lapho kade siye khona DBY ingwalo zabantwana ngoSeptemba lakho sesicithile. Akho konke vele yonke into sesifake akulazakuthi kunjani. Kusamele ukuthi wonke umuntu abone ukuthi kulokufa lapha.
Uthi yonke imisebenzi le iqatheke kakhulu kubalobile ingwalo zabo ethi okwamanje ukhuthaza ukuba abalobi bedinge indlela ezintsha zokusebenza ngazo ezifana lasebulenjini. Umlobolodumo ongumhleli njalo wamabhuku umnumzana Nelson Twala uthi lo mkhuhlane usukenza bengenelisile ukubuthanisa ulwazi kulokho abafuna ukubhala ngakho, kuphazamise njalo lo msebenzi wabo wokuthengisa amabhuku.
Kunje bengilomsebenzi omele ukuthi ukuvele egoli
umuntu obeza kudla lawo ngisebenze ngisebenze ngoba ngiyahedita le msebenzi yabantu kunja ngisakwazi ukungena etown ngithatha i-internet angisakwazi ukulanda lo msebenzi naye ubethena ofuna ukubuya sithode silungise okunye okumele sikulungise akusenzeki lokho.
Umnumzana Mihla Sitsha ongumlobi wengwalo zesikolweni engumsekeli njalo womkhokheli wenhlanganiso yabalobi abanje eyeZimbabwe Academic and Non-Fiction Authors Association uthi njengabalobi bavame ukuphila ngokuhamba besiyangena bebamba imihlangano esikolo lezifundi ukuze bethengise ingwalo zabo kakuhle okuyinto abangahlenelisi ukuthi bayenze.
Nanxa nje sizama ukuthi sisebenze online kodwa singakhangela amadatha ayadula kunzima ukuthi abantwana benelise ukuthi bebe namadatha. Mhlawumbe nasengithi ngiqale ngokuthi sinama-programs esasiwahlelile esasithi sivakatshile isikolo ngoba angithi siyazi ukuthi abantwana babanjwa besasebancane sibanjwa simaphuphu. So sinama-programs ethu esasikhangisiwyenze siye esikolweni sifundise abantwana.
Uthi imizamo abalayo okwamanje njengabalobi ikubeka ingwalo ezithile ebulenjini lokusebenzisa iWhatsApp okuyinto layo engabaphathisi kangako uqathaniswa lemihlangano lezifundi kugoqela lama-book fair.
Kule pirates ekhona iWhatsApp ungaposta something WhatsApp abantu abantu befundi mhlawumbe webukhanya ukuthi ubenefit khonaphana uthengise kodwa abantwana bayenzani bayafowadelana bese ku-increase i-piracy. So ama-challenges esihlangana lawo inalapha wenanxa nje sizama ukuthi sibone singakwenza ngayiphindlela.
Uthi lo nyaka balahlekelwe ngumbukiso omkhulu wezingwalo owe-book fair yakoBulawayo okusuka kubuyisele muva amathuba abo okuthengisa ingwalo zabo. Sikhuluma kanje i-General Council enhlanganiso yeZimbabwe International Book Fair Association iphakathi kwemihlangano yokuphuma necebo lokuba iza kuba khona na kumbe hathi i-International Book Fair yalo nyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa kuviki elisanda kwedlula udlulisele phambili i-lockdown ngesikhathi esingazakaliyo. Abakulu umsebenzi wamabhuku bathi unakho ukuthuthukisa umnotho welizwe ngoba ulomkambo ofika kuma-billion edlula alikhulu ama-euro 122 billion euros kumbe amadola emelika edlula ikhulu lama-billion 143 billion emhlabeni jikelele. Ngimele i-Studio 7 eHarare no-Mark Peter Ntambe.
Manje wathi sike sizwe kubalaleli baka Studio 7
okhulumayo umama uMaqala ngisephupane kudaluwa wathi thina lapha eLupane silohlupho olukhulu ngeCOVID-19 asilazifundise sizizwayo siyeza nje sikuzwele emaradiyweni kubo Studio 7 ukuthi senze njani khale sizokuthiwa sifake amamaski khale sizokuthiwa singabi duze duze kodwa khona vele ngokhulumende asikezwa lutho. Akulala ncedo esilutholayo oluvela kuhulumende ukuthi kumbe kuthiwe siphiwe ama-sanitizer kumbe kuthiwe siphiwe ama-mask. Abantu nje bayazihambela nje kuwomnyama obambile nje lapha nje sizizwa ngokuwa ngoba vele akulala uthi esilutholayo. Sikhangele lapha kubaphathi abayile ezibakhangelele njengelihlo likahulumende akulanto enhle abayenzayo etshengisela ukuthi kulo mkhuhlane we-corona kumbe abangasifundisa ngayo ngomkhuhlane lo owe-corona.
Labo ke bebengabalaleli bakaStudio 7 beveza imibono yabo. Yesasethu asavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili kodwa singeke hlukane. Wathi isikhangele ezinye izindaba ebezihamba phambili. Ngemva kokuqonga kwenani labatholakale bele coronavirus izolo lisiya kwaba likhulu lamashumi amathathu lambili 132, ingcwethi ezicubungula izombusazo zithi kumele uhulumende aqinise imizamo yokwethula imibiko eqotho ngalolu daba. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngumphathisikazi Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.